sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ithona njani izulukandaba holamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlazi ku 28 Nkwenkwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Angikwazi ukuthi siyalemsaziya isikini yenkweni kodwa yindlela zabo zokuthela ukuthi abantu kumele babaebekhona begqoke njengathi bathike badubula abantu banxwanele kakhulu mina ngokwesikazi wami labantu abanjengogqibe ngavodoza nabanye izithombe sebezithethe baziyiphasi labo bantu.
Omunye wabazithi inkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo obeqoqa ukuqhuba imbizo esigodlweni se-State House kobulawayo uthi usemise uhlelo lwakhe kulandela ukwethuselwa ngamapholisa lensoli zikahulumende.
Uthe yena uChief Mabhiko ube ngumuntu osebenze kakhulu esebenzela isigaba sakhe ukuthi siphumelele, ube ngumfana nje othathela into phezulu njalo ozwisisana lesigaba sakhe.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga utshela umbuthano wokuvalelisa induna uMabhikwa obekwe elubhane lamhlanje ukuthi yena ngumzukulu wakoKhumalo ngoba unina ngumaKhumalo. Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lomnumzana Sibangilizwe Nkomo yena othi bafuna ukuthi amathambo kayise agejwe eHeroes Acre ngoba kwakuyisifiso sakhe ukuthi abekwe ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Omunye wabazithi inkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo obeqoqa ukuqhuba imbizo esigodlweni se-State House kobulawayo uthi usemise uhlelo lwakhe kulandela ukwethuselwa ngamapholisa lensoli zikahulumende. UKhumalo ubese South Africa lapho kade esithi uzasuka khona lezizalwane zeZimbabwe ezifuna ukubuyela ekhaya abe esesiya esigodlweni se-State House kobulawayo lapho okuzaba lembizo khona. Sixoxe loKhumalo osephendukile eZimbabwe ukuze sizwe ukuthi kuyini kahle kahle ukubangele ukuthi ayehluleke uqhuba imbizo yakhe.
Ngibe sengizwe indaba ezingandle lapha ngokwenzakala on the ground la ekhaya in preparation for umsebenzi imbizo le ebengiyibizile ukuthi kulamacebo amazi atetshwa ngamapholisa laba asebenzisana lawo labo abazindaba zikahulumende abathi bona ngezekuvikela ukuthi very reliable information sibili ngendlela esibamba ngayo izinto njalo bebethe bevele basonga kobovodoza besibe ukuthi bona kusasa akuseze kuchiphe bekabizile emhlanganweni bekacele ukuthi babuye athi akuseze kuchiphe kuza yakhona bazakwenza yonke into esemandleni abo ukuthi ingaphumeleli ngizwe lenye. Manje esengikuthicayo lapho sengithola okungenze ngasuka ngalala ngihamba ngobusuku ngafika lapha e-Xfm ukuthi ngizokuzwa kahle ngase ngithici ukuthi ngibelanga yibo odlulele ngizitholele mina ngendlela ezikhona lami engisebenza ngazo ukuthi ebelungisi labantu phakathi kwabo amapholisa labanye. Angikwazi ukuthi iyalemsaziya isikini yenkweni kodwa yindlela zabo zokuthela ukuthi abantu kumele bebekhona begqoke njengathi bathike badubula abantu banxwanele kakhulu mina ngokwesikazi wami labantu abanjengogqibe ngavodoza nabanye izithombe sebezithethe baziyiphasi labo bantu. kuze basidubule. Ngakudubuleka njalo bathathe laba abangama-ring leaders babambe, angeke banyamalalise, abanye bababophe, babophe iqugaba lonke likhona. Manje ngakhangela ngiyazi ukuthi kuyabe kulabantu abadala, ogogo labokhulu, ngiyazi ukuthi kuyabe kulabantwana abancane abayabe bephakathi kwaleyo mzimba. Ngase ngikubona kungcono ukuthi ngibuye ngizozibonela njalo kathesi ngikhiphe i-statement sokuthi kodwa nje siwathapha ngikwazi into sizafinyelela bonke abantu nowethu kami ukuthi no leso sizathu kungcono uyenye leyo msebenzi ngoba thina kasilamabutho asikwazi ukuzivikela njalo kangifuni abantu bafe igazi labo libe phezu kwami ngoba kase umsebenzi wegazi umsebenzi wobukhosi into engcele umsebenzi wokubusa ngase ngisikhumina kungcono kebami kungabi khona imicimbi ngase ngakukhitha owakisayo so ngiyakubongela nje nxa ufoni senzeka ukuze abantu bakwazi
manje sokumele ukuthi abantu bakhangeleleni uzenziwa nini umsebenzi kade lifuna ukuwenza
umsebenzi ebengifuna ukuwenza uzakwenziwa umbuzo omuhle kakhulu leyo gane angifuni abantu bangaze bacabanga ukuthi bekuphelile abantu awuseke kuphinda kube khona ngoba ngiyazi basithekile ngiyazi bakhangelele le msebenzi kodwa ngiyabathembisa ukuthi uzeba khona futhi angikhole ukuthi uzabakhathana kakhulu kodwa okunye okungenze ngakhonile lezi zinto ebengizizwa mina ngingumuntu obizwe ngunkulunkulu ngibizela lesi isizwe singamxakazi
Lo-ke ngumnumzana Raphael Khumalo omunye wabazithi inkosi yamaNdebele ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga utshele umbuthano wokuvalelisa induna uMabhikwa obekwe elupane lamuhla ukuthi yena ungumzukulu wakoKhumalo ngoba unina nguMakhumalo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa obezama ukuya emngcwabeni lo uvinjiwe ngamasotsha ukuthi engazaphuma emoteni yakhe. Uchamisa ubikwa ubedlula esiya eBhinga lapho kade kulombuthano ukuthakazelela ukunqoba kukhetho okwenza ibandla lakhe kulesi sigaba wathi adlule emfeni kodwa walelwa ukuphuma emoteni. Siqoxe lo Zenzele Ndebele intatheli zindaba obesembuthanweni lo.
I cannot confirm 100%, but in terms of the impact in the I am not going to be able to do this. So,
Sizwa kuthiwa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Chiwenga unguye obe ngumhlonitshwa. Ungasitshela ukuthi kukhona yini okuqakathekileyo akukhulumile?
Uthe yena uChief Mabhikwa ube ngumuntu osebenze kakhulu esebenzela isigaba sakhe ukuthi siphumelele. Ube ngumfana nje othathela into phezulu njalo ozwisisana lesigaba sakhe. Uphinde njalo wathi yena uyananzelela ukuthi indaba yegugurawundi ngezinye zezinto ezingahambanga kuhle and uhulumende weZimbabwe uphezu kokuthi udaba lolu lulungiswe kusetshenziswa amakhosi awomdabu kumbe ngithi ama-chiefs. So ubekhuluma lapho ngemva kokuthi ureverend uSeni Sibanda ekhulume ngokuthi usebenze kakhulu lo Chief Mabhikwa abe bezama ukuthi abantu belupane bebe le healing bebe lokuthula ngoba ilupane ngenye yezindawo eza affectwa kakhulu indaba yeGugurahundi uthi wenga uphinde njalo wakhuluma wathi kona isifiso sabo ukuthi ama projects wonke ona la amaningi nengi aqaliswe nguChief Mabhikwa aqhubeke even uMabhikwa enga
Hello ke nguzenzele Ntebele intatheli izindaba ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eselupane Kolunye udaba olufanayo induna uDennis Nhlamba oNtebe eGwanda usekhotheme uNhlamba wayesazakala ngokuncoma owake waba ngumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe ufele esibhedlela sakobulawayo lapho kade eselatshwa khona Ukuze emaphandleni izakhamizi zecholocho esabelweni seMathebeleland North zibhekane lendlala yesebekayo kulandela ukunganingi emfanelo kwezulu ngesikhathi sokulima esisanda kwedlula. Abantu abaningi abanamanzi okusebenzisa ezindlini njalo lokudla kuyasilela ngesikhathi ilizwe libhekane lesimo esibi somnotho. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisas Banda ekhona le eCholocho.
Indawo elinywa ngokuthelezelwa eluhlaza irrigation scheme omele incede abalimi abalikhulu lamathuma amahlanu 150 kulinywe imigelo embalwa ngenxa yokuselakala kwempompi zokudonsa amanzi emthonjeni okhobozisa amanzi ngamandla kagetsi athathwa elangeni solar system. Irrigation le yakhiwa ngumanyano we-European Union. Umnumzana Kampetla Ndlovu ngumlimi omkhulu kulindawo.
Into ehluphayo lapha ngamazimpompi loku amapayipi.
Thina lapha sasithi nxa silime kahle siyazuza imali lapha nekulimeni ematamatisini. Babuya bezowathenga lapho bazothi thina okwenza ngavela avuthe siyabatshetha amatamisi right yabuyizimota all over lapha zizothi
lani beselithola impuku irrigation le eyakhiwa luncedo olwavela umanyano wamazwe e-Europe enkulu wamagama njalo ibingasiza izakhamizi eziningi ngesikhathi sesigudumezi kodwa balutshwana abantu abayilimayo ngoba inhlanganiso ebancedayo eyekhulisa ithi kumele kulinywe ukudla kwenkomo kuphela laloba abanye belima abakufunayo unkosikazi Lizwe Sibanda ulima amatamatisi
izasiza mbijana ngoba i-maintenance yangkhona incane kube i-maintenance yakhona inkulu ukuthi ngakhona apha konke kusesiyasetyenza nje singancedisa sibili but incane indlela esisebenza ngayo into zokusebenzisa asilazo amanzi sesilawo maningi kulii ngayesiwaqeda njalo irrigation yethu leyi i-20 hectares bona kabekhulisa gabala ndaba lokulima lokhu okwamatamatisi bona bafuna silima okwenkomo okokufida inkomo
osakhulayo unkosazana lesipho Antonetta Moyo ubefisa ukuziphilisa ngokulima ethengisa kodwa indawo ayiphiwayo kwi-irrigation le uthi kayifiki amanzi
ayindlali iningi lo nyaka ngoba izwi lesitiya linakahle esigabeni lesi silizwele kwezinye indawo cabanga ukuthi ma kungaba la maphayipi esingakhona ukuthi silima amatamatisi sithengise noma izithelo sithengise sikwazi ukuthola imali yokuziphilisa
unkosazana Gcinani Mpofu wemangweni wemhlabangubo uthi isimo ngempela kubi sebephelelwe abasakwazi ukuthi benzeni
idlale khona lapha inzima asikwazi ukuthi singayithini sizangena ngapi labantwana cela uNkulunkulu angenele nohulumende la angenele kwenze ukuthi nesingazuzi ukuphila labantwana sidonsa nzima silaphulane singayenza sicela kuNkulunkulu asincedise
ukhansila kaward 12 eCholocho uGift Nkomo onendawo egoqela imathudula imahangule imadlangombe lawo ziyindawo uthi kuguquka komkhathi emhlabeni jikelele sokusenza izulu lingani kuhle ngale minyaka
wesile problem enkulu kakhulu ngephetheni yezulu izulu selatshintsha iphetheni asisakwanisi ukuthi sibe ngathi silima nini silima njani silima ama-crops anjani and we have resorted to ukuthi silime unyawuti more than any other crop because unyawuti vele butshani so utshani uyakwanza ukuthi kuhlume even izulu elincane but otherwise generally lo nyaka is far different from last year lo nyaka indlala ikhona
kodwa ke ukhansila Phumuza Dube ward 22 oncelezane le ward kankomo uthi ayisibo bonke abazalamba esigabeni sakhe ngoba balimayo ngesikhathi bavunile njalo basoze balambe
emaphandleni yeizulu linako vele iqiniso sibili bakhona abalambayo but abanye batholile sibili were very hopeful ukuthi bazahambise GMP bachiyo abalapho because according to program ka president efubuza leyana eNtwasa eyogepha amagodi leya ukanjompo is paying off lama I'm doing it that's what bona ngilamabili la as I can tell you now but it's na abantu abaningi bavunile abanye already sebethengisile sebele manje abezandlele kakhulu sosiba ngigraduate kaba thengisa amazambane sasemanzi
izakhamizi zesiqintini sonke setholoto zikhala ngokuthi ebusika kuzaba kubi kakhulu ngendlala nxa zingasaphathiswanga zinhlanganiso ezinceda ukupha ukudla lohulumende ngoba azibonanga lutho lonyaka ngimane studio 7 emambanjeni etholoto igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Uhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lendoda nakamuyi umnumzana Joshua Nkomo oke waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Sibangilizwe Nkomo ngodaba lokuyagebha amathambo kayise ukuthi ayengcwatshwa kakutsha ekheze.
Ye, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukuba sehlelweni lwakho baba Christian.
Ye, umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi sizathobani esibangele ukuthi licabange ukuthi umdala agejwe ayesuswe Heroes Acre.
Asikho ukuthi ngikucabanga baba ekwenze kwakunye lapha into yokuqala ngimbuzo owenze ngaphendula lapha indaba yokugezwa kukamdala Inkomo. Umbuzo ohlezi ubuzwa ngabantu ngithemba abantu bayananzelela ukuvota lezi gaba zonke elizweni lapha so umbuzo lo uhlezi khona uyileke lowo mbuzo wesikhumbuzo sababa uJuliso Dabengwa ukuthi sithini ngengcwaba likaNkomo eliseHeroes eKhaya Harare ake ngiphendulayo leyo mpendulo engiphile
khona kwakuvele kule mbiko eyake yaphuma ngesikhathi eSanders Chair umdala ukuthi lina njengemnguli lalingafuni ukuthi ayebekwa khona Heroes Acre kuliqiniso yini lokho?
Kuliqiniso lokho kanti ingxenye yemuti yayingafuthi umdalelo wakhona umgabe wasekhulela ingxenye enye yemuti ukuthi baye bewakhona le kodwa yena ngikwathi umdala wayengafuni ukuyalala Heroes Acre wayefisa yena ukuthi elala lapho kulele khona abazali bakhe eSt Joseph ematopo south wakutshela abantu abaningi lami ngomunye wakhona wayehlala egonqosela ezefika esigabeni sokuthi kungangcono ligume umune wami lo ube yohamba e-Heroes Acre mina umzimba wami wonke uhambe uye ebazalini bami wayelithonyamdala.
Kanti kungani lingazanga livuse lona lolo udaba kudala soluvuka kathesa?
Ngawunanzelela kanti into yokuhlala ivuka leya so akuqali nam ungalibuyela emuva kulumeni zami eziningi-ningi I think that's what you said, like, when I talk about it, I'm going to end up, I see go, which is what I can test, I think that.
Njengoba yena owayesitsho njalo ukuthi ayengcwatshwa khona le Heroes Acre umgabe la engangcwatshwanga Heroes Acre lina lithini ngakho lo?
Ukhomba-ke khona ukuthi leya ndawo umgabe kukhona either angayithembanga ngakho kumbe ayihlolayo so-ke lathi kusinika isizathu esihle sokuthi sithathe ongowethu simse kibo kwakhe ngoba kwakuyisifiso sakhe leso kutshengisa-ke ukuthi umgabe kazangaba leqiniso ngaba bevumelane le Nkomo ukuthi bazalala laphana akusabanga njalo-ke so akungabi lo msindo njengokuthi khathesi abanye sesi i-tribalism kuthini thini but ngaso kungunkomo ogejwayo sowi-tribal omele elala kibo sowi-tribalism ngakho ngumgabe omele elala ekomzimba kurayi yikho okumangalisayo khonokho
sike sabona kuphuma imbiko yokubana imuli yakomgabe yayisesabela ukuthi engabekwa e-Heroes Acre uzasikwa umzimba kusetshenziswe imithi lokunye okunjalo lina manje likubona njani nxa lisizwa khona?
Asazi kanti amadoda lawa abuthayo lawo agandile kathani yena umgabe kwakuthiwa ulamagqhaqha agcwele igazi labantu emzini wakhe so abakuthiwe lokho kutho ukuthi bakhona abakwazini hhayi angayiyonto ekwazi kodwa kutho ukuthi kuyenzakala ngosiko lwakhona le ngabona empumalanga kutho ukuthi ngabona kuyenzakala lokho.
Hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga abalaleli hhayi ngiyathanda ukwazisa abalaleli besitudio 7 labo wonke amaZimbabwe ukuthi engikwenzayo lokhu engicelayo isifiso somzali wami esokuthi wayefuna ukuyalala labazali bakhe. Ngibona ngani ngangasakusezanga lokho, ngibona ngani ngesikhiwa kuthiwa i-betrayal, ngabe ngambetraya umuntu omdala ukumenzela ayekufisa ngesikhathi engasakwanisi ukuzenzela lutho. Kukanti-ke yena uwenze kakhulu, wenzela isizwe lesi into ezinkulu kakhulu ezinene. So-ke isicelo sakhe sokugcina safana besikajosefa ebhayibhelini wathi amathambo wakhe kumele ayebekwa ekhaya, engalali kwenye indawo, ayabekwa ekhaya. Yikho enzama ukukwenza abantu bakithi, ithemba abantu bayakuzwisisa khonokho.
Alo-ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi umnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo, ebesixoxalayo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Okwamanje wothi ngilitshiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga sicubungula ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye lemithelo kamanisipala. Silo nkosazana Otilius Banda, umgcini sihlalo wogatsha olubona ngabesifazana kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Intengo zonke ziyakhuphuka, okukhuphuka kuze kukhuphuke kanye lama-rates ukuthi uthola izakhamizi sezingasakwazi ukuthi zenzeni ngokudula osokukhona okwama-rates osokudala ngisho lokuhlalisana phakathi kwesigaba, phakathi komuzi, kulaba ababanikazi bezindlu lalaba abangamathenants kube nzima, ngoba labo bazabe sebekhezelwe njalo kumele bebhadale nge-US dollar. Okungaqeda lolu dubo ikakhulu yikuthi uhulumende anike umansipala ama-grants ayiwo ayethula umthwalo umansipala ukuze umansipala angathathi kakhulu kuzakhamizi. Njalo siyananzelela ukuthi kulamakhampani amaningi ayabe ekoloda umansipala okwenza umansipala laye adonse nzima.
Zikhona na inhlanganiso eziphathisa abaswelayo?
Inhlanganiso eziphathisayo zikhona, loba nje zingake ziyenelise umphakathi wakoBulawayo ngoba wona ukhulile. Sile nhlanganiso eziphathisayo abaswelayo ezigoqela i-World Food Program isizile kakhulu kumawadi athize phose amalokishi athize, ikakhulu lawa alabantu abadala, lapho abaphathise khona abadala kakhulu ngento ezinjengama-groceries. Kwasuka kathesi sebephathisa ngema-projects anjengokufuya inkukhu, inkukhu zamaqanda ukuze abantu bethole ukuzisiza. Ikhona i-social welfare iyasiza, kodwa kuyasilela ukusiza kwangukhona ngoba izabuya mhlawumbe kanye ngomnyaka, ikakhulu kuhlangothi lukamansipala eliyibe sisebenzisana lalo phose malanga onke. Zikhona njalo inhlanganiso ezibasizayo abagogekileyo, labo baluthola usizo kodwa alweneli ngoba uvele wona umumo welizwe ungamanga kuhle. Silazo inhlanganiso njalo ezisiza abantwana abangamantombazana phakathi komuzi, kodwa azweneli ngoba esingakuthi isilungu i-demand iningi, labantu baningi, kodwa inhlanganiso vele zizintutshwana, lenzuzo zangkhona zizintutshwana kulapho esikhangelele khona.
Kungenziwani ukuthi uhlupho lolu lube nganeno?
Yikho ngisala ngilokhu ngikhala ukuthi nga uhulumende uyangenela anike ama-brands, uthi lo hlangothi lwe-social welfare olukahulumende lalo luphatheke enhlelweni zokusiza ikakhulu abaswelayo, abalupheleyo, ngitsho labagogekileyo. Nga kuyatholakala lolu sizo bekuzayamukelela umphakathi, ngoba kathesi umphakathi usebunzimeni obukhulu kakhulu, lapho othola ukuthi izinto zikhwela mihla lamalanga, izakhamizi azisenelisi ukuphila impilo, kukhwela kuze kukhwela impuphu. Sikhuluma nje ngama-basic needs abantu, umlando wonke siwutshiya kuhulumende ukuthi ngawe uyazama ukuthi asizane. La makhansili bebanike ama-grants lawana kade khona emuva, ngoba laye umansipala engayekela ukuthi thina sibhadale. kubanzima sizadutshukelwa izitshi idolobho lingcole amabhimi engathwalwa emakliniki siyehlule ukuthola usizo so sikhala kakhulu ukuthi ngawo uhulumende uyangenela ancedise ngoba yonke into ayikho and ama-basic commodities awakhontrola engingathi omunye nomunye utshaja ngitshilo ngaphambili ukuthi batshaja intengo abazifunayo akula muntu oyenelisa ukuthenga lezo zinto osokudala indlala kakhulu phakathi kwedolobho phakathi komuzi ogcina kusala kusidalele ubudlangudlango.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Otilia Svanda, umgcinisihlalo wogatsha olubona ngabesifazana kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association esixoxelayo ekoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Umphathi ntambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi uza guqula umthetho olawula ukungena kwabantu elizweni ukuze kuqedwe uhlupho lwabatholakala sebehlala elizweni okungekho emthethweni. Uthuso Khumalo usipha loludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Yakhuluma ngesikhathi sethulela iParliament ukuthi imali ephiyogatsha lwakhe izasebenza njani. Umnumzana Aaron Motsoaledi uthe ufuna ukuthi kuvalwe ngci amathuba okufohla emngceleni yelizwe ikakhulu eBeit Bridge ukuze kungabi khona ongena elizweni ngokungekho emthethweni. Uthe imali eningi izasetshenziswa iKomishini yeBorder Management Authority okukhangelelwe ukuthi iqaje amapolisa azalinda emngceleni. Uthe sekuvele kwaqatshwa amapholisa ngamakhulu amabili 200 okhangelelwe lokuthi aqale umsebenzi kungekudala.
Let me inform you that in the coming weeks we'll continue
kumaviki alandelayo sizabopha kakhulu abantu
in passport fraud and other forms of identity theft as well as corruption.
Abameli bedale leParliamente labo bebethukuthele kakhulu bethi lolugatsha alwenzi okoneleyo ukuvimba lokubuyisela emuva abangene elizweni ngokungekho emthethweni. Ilunga leDemocratic Alliance umnumzana David Ross uthi kufanele lolugatsha lusebenzise imali eningi kuziphatha amandla zalolugatsha ezihamba zidinga labo abangene elizweni ngokungekho emthethweni. Uthe uqakathekile ukuthi abantwana bezizalwane zakwamanye amazwe baphiwe incwadi zokufunda lokuthola olunye usizo.
This undocumented South African child is excluded from applying for a bursary.
Kulusizi ukubona abantwana behlupheka ngezizathu zokuthi abala ncwadi ezifaneleyo.
Denied social support and left to the abuses of informal employment.
Abanye bathe kudingeka imali eningi yokubuyisela labo ababanjwe beselizweni ngokungekho emthethweni. Kodwa kilunga le-Economic Freedom Fighters unkosikazi Lerato Tito uthe bona abavumelani lokuthi kusetshenziswe imali ezinkulu kuxotshwa izizalwane zakwamanye amazwe elizweni kodwa bakhangelele ukuthi kukhuthazwe amazwe e-Afrika ukuthi amanyane angabadlulilani.
As the EFF, we condemn the undebated xenophobic sentiments driven by hate of our African...
Tina njenge EFF asivumelani nokucwaswa kwabantu bakwamanye amazwe. Yikho okufanele silwisane labo.
Holding hands with vigilant groups assisted by the police.
Sokane ngilolugatsha luveza sobala ukuthi uhlupho olukhulu lwabangena elizweni ngokungekho emthethweni ngolwalabo abadabuka eZimbabwe. Unyanga ezadluleyo kumenyezelo ukuthi kulabe ezimabhu abaphose bafike kunkulungwane ababanjwe bengena elizweni kungakapheli efike. Ngakolunye uhlangothi izizalwane zakule South Africa ezibalisa inhlanganiso yedudula lazo zilubhedu sithi abezimbabwe ababuyele kubo ngoba babathathile imisebenzi lokudala amacala. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Siyabonga Thuso. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Omunye wabazithi inkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo obeqoqa ukuqhuba imbizo esigodlweni seState House kobulawayo uthi wethuselwe ngamapholisa watshiya lolu hlelo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uzithi laye ngumzukulu wakoKhumalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.